ngobona wami imbangela enkulu ngama taxis uza nanzelela ukuthi u 2025 kube nama taxis afakwe ngobaba uMthuli Ncube, ngibona njengani ngamanye akhweze intengo yezinto. So inflation, ngoba nxa sikhuluma i-inflation siyabe sikhuluma ukukhwela kwezinto ukuthi zikhwele kangakanani. So indaba yama-taxis ezikwazi ukuthi engezize u-food nokunye yikho okwenza ukuthi intengo zikhwele.
Sikhangela ukukhwela okwenziwa lidola lemelika lelezikhi, kungabe kutshengisa ukuthi imali lezi zisetshenziswa njani ndawonye?
Okusobala yokuthi thina eZimbabwe sinodubo olwemali. Izikhi asingakwanisa ukuthi sibone ukuthi singaba le mali yini ezayisebenzisa ezizabastebhu, ngoba sine-speculation eningi. Kodwa ungakhangelisisa uzabona ukuthi kuyabe kungamelanga, especially nxa sisebenzisa i-US dollar, intengo zikhwele ngaleyo ndlela. Kodwa ngokuthi thina kulama-speculators amaningi kwi-economy yethu, owokuqala. Owesibili, akula ama-industry ayavala. So kugcwele ama-speculators, akusela abantu abalungisa izinto abakhona kwi-industry abangalungisi izinto okumele zithengiswe lapha eZimbabwe.
Siyabona njalo ukuthi abamavinkili, ama-retailers, bathi sebesehluleka ukusebenza njalo amanye asevaliwe, kukanti uhulumende yena ugqekeza labo athi bangenisa impahla ngokungekho emthethweni elizweni, abama-informal traders. Kambe lolu lona uhlupho lungaqedwa kuyini?
Okukhona yokuthi uhulumende kumbe abanye abasebenza uhulumende kumbe abanye sebelama-businesses labo. So kubanzima ukuze sihlasele indaba ye-inflation le-profiteering, ngoba labo esibakhangelele ukuthi bazasivikelela undaba ye-inflation labo sebeku-business njalo sebengama-retailers. Uzabona ukuthi sebekhona ku-retail industry, so labo bayabe befuna ukuthi benze i-profit. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe irikhave, ngoba uyabe sekumele ukuze uhulumende kumbe abantu abafaka ama-policies babone ukuthi ama-policies abawafakayo kathesi ngeke asebenza ku-economy yethu.